umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service commission umnumzana Vincent Wungwe wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafira Jowu uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa-ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu. Nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimele ababalisi.
The other issue is that we have a labor.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi silengxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende ezefuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Sihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalala umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi naphakathi thina sisakwazi ukuthi senze njani ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali, ngaphi association yona isithi singahambi emsebenzini. Manje asisakwazi ukuthi siyenze njani, sesisesaba ukuthi singabe silokhe singahambi emsebenzini wakhona. Izimali zithi ziyakhitshwa, zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa ikwethuselwa okwenziwa amalunga abo ikakhulu emaphandleni lapho intsha yezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeze amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bemaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela iholo elingcono.
Esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye-ke labo khansela lanye kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebethe babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangaze beza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazo sezilokhu zinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngalindlela-ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi, zibe zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebize umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.